Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 2 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona.
Ubotho amalunga amanengi ebandla le-CCC labalola ilungelo loluntu eZimbabwe usokuchothozwa ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika.
Besizama impela singomphakathi wabethu kodwa manje izandla zimfitshane. Sincedisana nabasekhaya siqoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi.
Izakhamizi zibakhela ibholoho eMatholeni South engakhuthwa isigaba somculo iWoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebenze abaphikisayo abakubandla le-CCC emadolobheni atshiyeneyo abalwela ilungelo loluntu labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kumaviki amabili azayo. Omunye wababuthwe namhla ngumnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umkhokheli we-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Emmanuel Stima, umfundisi Kevin Nyamakanga, labakubandla le-CCC wobulawayo Mutare Kariba lamanye amadolobho. Amapolisa athi ukubotshwa kwabo akutsho ukuthi abantu eZimbabwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano. Kodwa abaphikisayo bathi kwenzelwa ukuthi abaphikisayo njalo abasola indlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe nyakenye bengatshengiseli ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umfundisi Raymond Motsi olwela ilungelo loluntu uthi kuyethusa ukwenzakala kwamanje eZimbabwe.
Abantu beZimbabwe jikelele abamukelanga umbuso wabo ngenxa yokuthi khona kulezinto ezithile ezingacacanga kusukusela ngesikhathi esokhetho lapho imphumela kayimukelekanga ebantwini. Yikho lapho kule problem khona. Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona elizweni lakithi ngesikhathi se-SADC. Kanti ke ngabantu labana abajwayele vele ukusebenzisa udlame. Nxa kungabantu abasebenzisa udlame kutsho ukuthi yiyo indlela abayaziyo yokulungisa ngayo izinto. Bacabanga ngokuthi khona bangabashaya kakhulu bahlukumeza abantu, abantu bazathula ngoba bayebehlaba ukuthi bazabotshwa bavalelwe.
Amazwe entshonalanga akuqela eleBrithani, eleMelika, eleNetherlands lamanye njalo nenhlanganiso zamazwe agoqela e-European Union bacothuza ukwenzakala elizweni. Lokhu kusekelwa ngumnumzana ebhidlela Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association. Kodwa umnumzana Philip Gawule webandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Singazi ukuthi bonathi begoqe njani ukuze okuqine sokusenza amapolisa asebabuphi ukuthengisela kwabo kusho ukuthi kathi kulokunye okucathele akhumbule ukuthengisela okunye okwadlulayo Gibbs kwanokwaseba-chief izinto besenzani. So ihulumende ihlale sesabela ukuthi kwesikhathi kungaba lokuganga okunjengakhonokwana ukuthi abanye abantu bathatha amathuba nalabo kodwa ukuthengisela kumele kutshengiselwe ngokuthula ama-peaceful demonstrations analakhona. But kodwa emumeni sawubonayo eZimbabwe lokhu izolo sibona abantu betshisa ama-properties betshisa impahla zabantu besenza njaninjani yonke into njenganaliyani. So uhulumende kumele enakekele abantu ngokuvikela le property zabantu lokuthi kwesikhathi lokungcoliswa nje uhulumende uyabe ngcoliswa nje izinto ezinjengazenezo.
Umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi bazajeziswa kabuhlungu bonke abafuna ukutshengisela eZimbabwe ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit.
Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence.
Kubikwa ukuba amapholisa sidinga amanye njalo amalunga ebandla le-CCC labanye abanjengomnumzana Job Sikala okhokhela inhlanganiso ye-National Democracy Working Group okuthiwa baqoqa ukuthi abantu batshengisele kunsukwana ezilandelayo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu abane ababuthiwe ngolwesithathu eHarare bathi batshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensida kulandelwa ukukhitshwa kwabo ngenkani ezindizamtshineni ebisiya emhlanganweni eHarare eVictoria Falls. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla obekuthoniswa amacala etheswa umnumzana Samuel Gwenzi, unkosazana namatayi Gwegweza, umnumzana Robson Chere, lo mnumzana Vusi Muzimoyo okuthiwa bephula iziqondiso zomthetho owe-Criminal Law Codification and Reform Act ngokutshengisela abakwenza phandle komthethwandaba eHarare okwakuthoniswa amacala amalunga e-CCC angamachumi phose ayisishiyagalombili okuthiwa baqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Amagqwetha abo abalisa umnumzana Jeremiah Bhamu, umnumzana Tinashe Chinofukutwa, unkosazana Roslyn Hanzi, lo mnumzana Charles Kwaramba bathe abane laba bahlukuluzwa kumangalisayo ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha. Bathe unkosikazi Gwegweza wafakwa insimbi emlonyeni, bamthathela umakhalekhukhwini kanye ne-laptop, bamthathela ne-passport yakhe. Bathe uChere watshaywa ngensimbi njalo begcwele igazi umzimba wonke. Ngesikhathi bemtshaya baberekhoda ama-videos ngencingo zabo. Ubikwa wafakwa phakathi kwamanzi aqandayo etshaywa wakhitshwa inwele zakhe ezinde ngenqamu. Abamthumbayo laba bathembisa ukudlengelwa umkakhe besithi kumele akhulume ukuba ukutshengisela okulakho kwenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit eHarare kuqoqwa ngubani. USamuel Gwenzi yena watshaywa ngamabhama wenziwa ukuba atshaye isilogani se-ZANU-PF esithi phambili nge-ZANU-PF phansi ngoChamisa singabathengisi. Bamtshela ukuba badinga uGift Siziba noTakutswa Ngatsiwore, baphinda bathembisa ukulimaza abantwana bakhe nxa engathengisela. Elinye lamagqwetha wethule amazwi la:
we intended to make an application for their bail so that they are released, they immediately enjoy their liberty. The state said no, we are not ready to do that today. They applied for a postponement of the matter to Monday. We resisted the application on the basis that a bail matter is an urgent matter. The liberty of accused persons must take precedence. But at the end of the day, the court ruled that the matter be deferred to Monday.
Umantshi unkosikazi Ruth Moyo uthe abane laba kumele baphenduke enkantolo ngomvulo, ngakho ke bazavalelwa ejele kuze kufike usuku lolu. Olwela amalungelo oluntu esebenza enhlanganiso ye-Zimbabwe, umnumzana Stalone Siziba uthi kuyadanisa okwenziwa nguhulumende.
Into eyenzakalayo kathesi ukuthi uhulumende njengoba sikhalele ukuthi kuzaba le-SADC ngamalanga okuthi sikhalele ukuthi njengoba kuyi-SADC amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, kodwa kukanti indlela into ezenzakala ngayo akufani. Abantu bayabotshwa, abantu babotshelwa izizathu ezingasizo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga omele iHarare edayile Senate ekubandla le-CCC.
Sokuhlungu kakhulu ngoba nxa usizwa and ubabona ukuthi batshaywe kabuhlungu njani and batshayelwa into engekhoyo, betshayelwa amanga, sibona ukuthi lokhu ngokuphunga ufuna ukwethusela abantu ukuthi bengatshengiseli. Bona khona vele othe abantu bafuna ukutshengisela ngobani bakuthole ngaphi? Ngoba nxa sikhangela namuhla kuphela kubotshwe abantu abaphose ukufika kumbe 20 bebotshela indaba zamanga zona lezi.
Kodwa usekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Marvin Dube uthi abantu kumele behloniphe umthetho bene ukutshengisela. Umtshutshisi kahulumende umnumzana Ernest Chirenje uthi abantu laba kumele beqhubeke bevalelwe uhulumende esadinga ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
America, VOA. Izakhamizi zeMalindi eKezi lezizalwane zakulindawo ezihlala kule South Africa zibuthanisa imali yokuthuthukisa isigaba sabo. Okwamanje baphatheke kuhlelo lokwakha ibholoho elikhulu kumfula uzamathukela okwaphela khona abantu abambalwa bezama ukuchapha ugcwele. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zakulindawo zithi sizabona ukuthi intuthuko ngeke ibe khona ngakho zahlanganisa amakhanda zaqala inhlelo zentuthuko. Ukwazi perseverance iphiri uchaza ngokuthi uhlelo loqala njani.
Aqala iproject yentuthuko ukuthi sifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi. Sasivele sile project yokuthi sifuna ukuthi siyakhe ibridge. Ibridge leli liyasikhathaza kakhulu ngesikhathi sezulu. Sicela uncedo, siyakhankasa kini, sicela uncedo singabantwana khona sesikuhlanganisile kodwa kuyenelisi ngoba sikudingayo kukhulu. Sidinga izamende, insimbi, idizili ukuthi siyakhele ibridge.
Ufula uzamathukela swabulala abantwana bezama ukuchapha ugcwele. Unkosikazi Sihlezi Moyo uthi kwenzakala phambi kwakhe.
Abantwana bangusikhu sabakhona phesigabeni sami sikamajerana ncwe bethathwa umfula nokungasachapheki. So nxa ichile lingalungiswa sitshengisa ukuthi amanzi abe sehamba ngaphansi abantwana sebehamba phezulu lezimoto azisadluli nxa kuyukuthi ibrijile idamu beselichitha amanzi izulu lingana kakho.
Umpholisa uNkosazanasipho Nkosi Mpofu uthi uqakathekile kakhulu ukuthi kwakhe ibhorokho ngokuphangisa ukuze uvikeleke ukuthathwa kwabantu ngumfula lo.
Umfula idamu lingagcwala kube lamacrack kudabuke amanzi agijima lapho athatha abantwana besikolo. Okwenzakalayo bathatha abantwana ngoba oyedwa ngangena omunye la eselandia. So bathathwa ngathu bahle bafe bonke. Sidinge kwesinye isikhathi sicine abanye singabatholanga. Lakhathesi silomunye singazange simthole kuzovela lamuhla.
Abatsheli labo bayakhala bathi umfula lo awuchapheki. Mnumzana Prince Khumalo uthi imota yaphoza yambulala kulomfula.
Fanisa ukutshelela uyetshayelela esayidini vele ushaye iremu. Ngistimate ma ungabane bridge lebhasi ngakwazi ukuhamba ngavele uhambeki. Sikhalazo esilazo yokuthi sincediswe ukwenza ibridge lakithi lapha ngoba kunzima akuhambeki so kusiza isikhathi sezulu so.
Abathali benqola labo bayakhala ngozamathukela. Umnumzana Nkosi Khona Ncube usebenzisa inqola ethwala inkuni.
Yakuyazini zesibeukuthi thapha abantu ipota zesibeukuthi
Umnumzana Ethi Moyo emadwaleni uthi zakhamizi aziphakame zonke zizenzele.
Ngibakhuthaza bonke nabasemakhaya khona lapha ungasebenzi kodwa ukuba khona kwakho uma kuthiwa kuyasetshenzwa nawe ube khona nabasebenza eGoli. Angathi abazali bangabatshela phela ukuthi sikhuthaleni uma sikhipha lezi mali esizikhiphayo ukuthi siphathisane ukuthi sikwazi ukuthi size sifinyelele ekugcineni ngoba isifo sethu uma sibambisene umthwalo uba lula masibaneke.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngumnumzana Sijabuliso Mguni isizalwane semalindi esihlala eSouth Africa.
Isaqoqana isuke bese sizama mpela singamphakathi wakithi kodwa manje izandla zimpintshane sincedisana nabasekhaya. Sikoqaqoqa ama 200 rand yabakhona yabanye abasebenzi bakhona kodwa sathi baphostele noma yini kunabo.
Usobhuku emalindi umnumzana Winnie Dube usebenza kuhle lezakhamizi enhlelweni zentuthuko.
Imigwaqo mibi kakhulu uzama ukuthi nje kungaba abantu abangasincedisa lapho ukuthi ama-bridges ebe ngcono ngoba ngesikhathi sezulu asihambi. Awuhulumende angasinceda sibili ibridge leli njengoba sokuyabuya isikhathi sezulu ukuthi ibridge lingabe engazizamela wonke imindlela ozokuthi ibridge libe khona. Hayi ngoba siyathwala nzima umuntu eselunywe yinyoka kwabo ukuthi uyahamba njani esesibhedlela.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamandla kagesi njalo ummeli wedale lephalamende yakulesi sigaba seMatopo South umnumzana Edgar Moyo uthi kuqakathekile ukuthi izakhamizi zithuthukise indawo yazo.
I-development asokumelela kuphela okuzavela kuhulumende kodwa kuyikusukuma abantu bezenzele okunye bese bexhaswa nguhulumende kumele baxhaswe izinhlanganiso ezithiniwe kumbe baxhaswe ngabafowabo abakudiaspora. So ngisithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakithi abaphandle kwelizwe ukuthi ilizwe ngelethu asizameni ukuthi sihlanganise esingakuthola ukwenzela ukuthi siphakamise la indawo.
Bathi vuka uzenzele abemalindi esabalenze ma-tenants south imele studio 7 ingapha ngase-KZ igama lami ngezeJesus Banda.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa bamukele izizalwane zeMelika ezigoqela intatheli zendaba yeVoice of America ezazivalelwa entilongweni ngeleRussia. Kusenjalo, eleMelika lalo likhulule abantu abambalwa abakweleRussia lakwamanye amazwe akade bevalelwe elizweni leli. Unkosikazi Kamala Harris uzekhethiwe njalo ukuthi abe ngumuza ngena kukhetho lukamongameli oluzayo emele ibandla lamademocrats ukuthi njalo umnumzana Donald Trump wayengumongameli uzamela ibandla lama-Republicans. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Israel le-Hamas ngesikhathi le-Israel libulala ngamandla abantu eGaza lenkokheli ye-Hamas. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umthetho we-African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA uqakathekile kakhulu kubudlelwano bezomnotho phakathi kwele Melika lezwekazi le-Africa, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko asanda kuwethula. Ngokuvumela impahla evela emazweni ase-Africa ukuthi ingene kwele Melika kungela mithelo, umthetho we-AGOA uvumela abasungula amabhizimusi ukuthi bathuthukise amabhizimusi musa abo ngokwengeza impahla abayithengisayo. Lokhu kubumba inkulungwane lenkulungwane zemisebenzi emazweni ethu kusukela ePortland, Oregon kusiya ePort Louis eMauritius. Sokuphathise amankampani ukuthi athengise impahla etshiyeneyo njalo abathengi bathole intengo eziphansi lempahla ezitshiyeneyo. Ele Melika lidinga ukubumba amathuba azaphathisa amabhizimusi emazweni ethu onke, amathuba azasekela izisebenzi njalo evikela imvelo yethu, kutsho umnumzana Blinken. Abasebenza bezimele baqakathekile kakhulu ekufezeni lokho. Yikho emhlanganweni we-African Leaders Summit sazinikela ekuthuthukiseni ukusebenza ndawonye labazimeleyo phansi kwe-AGOA lezinye inhlelo. Kusukisela ngaleso sikhathi bezisebenzela ndawonye lenhlangothi zonke zikahulumende wele Melika ukuphathisa ukubunjwa kwezivumelwano phakathi kwamabhizimusi ele-Afrika leMelika. Izivumelwano lezi zonke ngezemali edlula amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion, kutsho umnumzana Blinken. Enye indlela emqoka yokuthuthukisa umnotho kanye lokusungula amabhizimusi emazweni omhlaba agoqela kuzwekazi le-Afrika yikwakha izakhiwo. Kuminyaka emibili edluleyo le Melika lifake eceleni izigidi ezedlula amatshumi ayisithiyanganombili amadolaya le Melika, $82 million, ekuthuthukisa ukuxhumana ngobulembo be-internet e-Afrika, kutsho umnumzana Blinken. Sesisebenzise amabhiliyoni amathathu amadola ele Melika, $3 billion, ukuqhelisa i-Libido Corridor exhumanisa i-Angola, Zambia le-Democratic Republic of Congo, kusetshenziswa indawo ezifikela izikepe, amabholoho kanye lenjanji lemigwaqo. Ubulembu be-internet, amandla kagesi lokulima, konke lokho ngenhloso yokuletha intuthuko yezenotho. Ele Melika le-AGOA zilokhu zizinikele ekupheni abantu bonke amathuba.
Le imibono kahulumende weMelika. Soke isikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele lapho ku-Studio 7 lathi siphandle sikwamanye amazwe kuma-diaspora. Obingelelayo ngumodikhaya Ndlovu lapha neChelanyemba. Le nto esixakayo lapha singabantu bakumthokazi ukuthi kanti vele bona ababusi bethu yibo sebehambisa udaba lokubulawa kwabantu bakithi phambili. Abantu bona kuyofu ze besikhulumele vele kubhadalwane, imiphefumulo yabantu yakuyabhadala. Thina sicela ukuthi yona Studio 7 njengoba ungumsakazi omkhulu emhlabeni usifamisele amazwi ethu kubabusa ukuthi lathi ingqondo zethu zifinyelele ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa indawo zakithi njani.
Ngingathi tshona njani ma-Studio 7 ngomthokazi wonke nje abasemazweni abasemakhaya. Ngiyathanda nje ukuthi ngibukele umbono ngibe ngingane yareporter ukuthi siphala senkosi lesi izinduna zethu siunder izinduna zethu. Izinduna zethu lezi zisalambile ziphiwa amabele, siyabona amabele kuthengiswa ngabangane babo. Bona isibo abathengisayo, abangane babo yibo bayathengisayo amabele. Zisalambile izinduna ezincane bancane abantwana labo kuthiwa zinduna lezi. basese bancane sebefunda corruption into induna kufanele ube umuntu omdala ongasela ndaba lezinto lezi zomhlaba angazi nje bashota imali zishota imali induna lezi khanye imali ziyayithanda zithanda zijive ngene ma-night club induna engene i-night club ha kuzipha
Studio 7 siyabingelela siyabonga siyadana kakhulu njalo sisethuka ukubona uhulumeni ezanu-PF isikhohliwe ukuthi labo bengena embusweni wonabo omnangagwa bangena nge-demonstration bekhohlisa abantu ukuthi bedemonstrate bekhiphe umgalo ukuthi kungabonakala ukuthi babe mshaya ikhulu mgalo kodwa namhlanje sebejika ukuthi akasafuni lutho ngomuntu othiwa uyatoyitoya nje esithi kawufuni umbuso wabo lokhu befuna ukukhombisa enye nje into yabo engayithandi ngehulumeni kamnangagwa umnangagwa usekukhombise yena ukuthi ungintando wephiki sokwedlula umgabe ngoba umgabe okunye kwe-demonstration layo wayengavumi kodwa wayengcono kunomnangagwa umnangagwa uyabopha abantu babaphuma emajeni befela khona lokho ukuthi yini bengaboni ngasolinye naye abantu bezimbabwe bahlupheka amazwe wonke abafuni umhlaba wonke
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo Wezemidlalo badonsa nzima abadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-Olympic Games ekhutshelwa kule France kulezi nsuku. Inhlathisi izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usejolela lolu daba ngokugcweleyo.
Ophatheka kwemidlalo ye-Olympics iyaqhutshelwa kule Brazil ngo-2016 ingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNobuhle Majika uthi vele akusiye wonke umuntu ophatheka kule midlalo ophenduka ephethe imendulo kodwa oqakathekileyo yokukhula emidlalweni.
Ukuba kuma-Olympics work hard noma kuthiwa kunzima okunganani noma kuthiwa kula mali bona obakwazi ukuthi ufuna ukufika ngayo in terms of i-sport sakho osenzayo.
EZimbabwe limelwe ngabadlali abancintisa kumdlalo wokubhukutsha uDanielson Cipriano kanye lo Page Van der Westhuizen ukuthi njalo Steve Cox yena ubencintisa kumdlalo wokugwedla. Bobathathu laba baphelelwe ngumphako bengenelisanga ukufinyelela imendulo njalo ilizwe selilinde ukuba libone ukuba abancintisa kumdlalo wokugijima baza kuqhuba njani. Ngokucubungula ezemidlalo uKelvin Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthola imendulo emdlalweni wokugijima.
I-athletics inzima mase sifuna ukukhuluma iqiniso because kula mazwe adominator e-States, Jamaica vele yamazwe adominator. So ngendlela lami engikubona ngayo I think uCharamba maybe sengaphefoma engafika kusemifinal. I think uyabenze kuhle noma engatholanga imedali because i-athletics i-sport ezinzima.
Abameleli Zimbabwe emdlalweni wokugijima nguMakanaka Yishe Charamba loTapiwa Makarau abancintisa ku-200 meters, uRuthembe Nyahora loIsaac Mpofu abancintisa kumarathon. Olandela ezemidlalo uWinfrey Gumede uthi ukhangelele ukuba uMpofu engenza izimanga.
Sikhangelele laba abarepresentile Zimbabwe kulo Isaac Mpofu ukugijima imarathon. I think wayenze kuhle lapho eZimbabwe ngecompet marathon so lakhona ngale mhlawumbe ma-Olympics.
Intatheli zindaba yezemidlalo ubuhle benkosi Ncube laye uthi uMpofu nguye akhangelele kuye.
Kuthim yethu yeZimbabwe i-athletics kakhulu sinompofu laphana and as a fan of i-athletics ngikhangelele ukuthi laye ayenze kuhle emdlalweni wakho wokugijima.
Enye njalo intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dlangama uthi imidlalo ye-Olympics uyilandela kakhulu ngoba imnikeza ithuba lokuzwisisa eminye imidlalo
kakhulu. Ukuya ama-Olympics ngikhangelela ama-sports ona lawo esithi ngama-minority abalisetotennis, o-basketball, o-swimming, o-hockey, o-volleyball isikhathi ukuthi lami funda ama-sports ona lawo so ngiyabe ngijabula ngangibona ama-sports ona lawo ama-Olympics enkulu.
Ngomvulo mhla zinhlanu kunyanga kaNcwabakazi uCharamba loMakarau bazaphatheka kumncintiswano we-200 meters ukuthi mhla zilitshumi uMpofu uzancintisa kumarathon ikanti uNyahora yena uzagijima mhla zilitshumi lanye. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Abadala bathi lithukelwa ebandla nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live job maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe ezomnotho ezokulima ezabesifazana abasakhulayo lokunye
Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana loJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Sinhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulejongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpeji yetethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMsikhandi uNoel Nyoni ozibizwa njalo ngegama lokuthi igeza likamanyoni. Lapha uphethe isingli yakhe elesihloko esithi Sanibonani. Nangexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani futhi sanibonani, hhayi ngumtshana lapha endaweni esetshulotshulo kuvikodango kuhlala ngihlala ekhezi maphisi esigabeni sasemayeshi. Ya umculo ngipela ngilesikhathi eside ngidosa mpela but isikhathi ukuthi ngirekhode bengaze ngisithole kodwa ngiqale ukurekhoda umnyaka lo ophelileyo. Nakhona ngikhiphe i-single track but this year ngiyathembisa December zabe ngikhiphe i-EP ngaqala ukuyifaka kuma-online.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngokucula ngicula ngikhona lapha kona seJohannesburg ngihlala ngihlala eDeepspruit. Inamba yami 083 97 97 542. Inamba engitholakala kiyo iyaWhatsApp njalo futhi inamba yakhona lapho engitholakala khona.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Hayi abalandeli basedathi lifikile mpela igeza likamanyoni lifikile ufana khona apha esigabeni endaweni esimaphisi esigabeni sasemayeni.
Soy Shari.
Hayi siyakuzwa mfoka unyoni wazi wasikhumbuza umuyi phela ubheka umuzi lothuli. Kushaya mfanekayo sifakile isikhonkwane lapho. Kule bujokulinga kodlala umuntu asixoxa ngokubotshwa kwabantu eZimbabwe. Kulungiselela umhlangano we-Static Summit. Hayi ke lamhlanje nje sima lapha kuhlelo lwethu lilalele phela i-live talk lingalali kunamanje. Lo ngumthembu Sithembayo uKeeps Dube. Lilale.